Ya, ukubala kwamavoti eGeorgia lazo zonke izindawo lapha kade kukhanya kulamanye amavoti angabalwanga. Kusitshengisa nje ukuthi njengoba kungumhaso omkhulu kangaka ukhetho lo, you know, into enkulu kakhulu, into yabanzi kakhulu. Kukhona ukuthi kungaba loku lokuphambaniseka lapha lalaphaya, njengoba kulo ngitshile ukuthi into enkulu kakhulu, isenzakalo esenzakala ilizwe lonke, khuluma ngabantu abangafika 300 million. So ya, kukhona ukuthi kungaphambaniseka, kodwa-ke kakutshintshi lutho nxa usikhangela ngobubanzi bakho.
Lona igcikwane ubona ungani lingaba limemethekiswa ikuthi abantu abasagqoke amamaski sebesondelelana yini, kumbe kukhona okunye obona kungakubangela ukuthi inani labantu abathola igcikwane leli likhwele lisiya phezulu?
Ya, angiboni ukuthi kukhona esingakufunda, kodwa nje kuyo yonke into eyenzakalayo abantu bayafunda. Nxa selingasafundi njengabantu, liyabe selingasayi phambili. So ngokunjalo-ke indlela abala ngayo amavoti indawana zonke elizwe leMelika kuyathiyana, abanye lokhu besemuva, abanye lokhu besenza amaphepha, abanye sebesa amakhompyutha. So khonokho nje kuyathiyana, kuyatshengisa ukuthi you know, kodwa-ke yona ngokwayo usiqoqe lasendaba, hhayi kukhanya sibili, hhayi akutshintshi lutho kakhulu.